Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo womhlazi ku-18 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MTCT Mnumzana Douglas Monzora. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela.
Siqale into entsha, saqala lohlelo lutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinye izindawo soluphuthile kwezinye izindawo kakalukaphuthi kodwa sisuthusekile.
Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola emelika alikhulu ngenyanga.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana ngiwatshe ngigezise ngipheke ngikline endlini bona okwabo kufika bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC lithi kumele uZulu akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF.
Sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition mbemancinyani mbemakhulu mbemadala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Nxa umthethwandaba ungabona lolu daba lulesisindo, ukhetho oluzayo lulakho ukudluliselwa phambili. UMonzora uthi uhlelo lwe-delimitation alwenziwanga kuhle njengalokho okwathiwa ngamanye amakomishina ekomishini yezokhetho eyeZEC ayisikhombisa angavumelananga lalolu hlelo.
Asambele madoda siyovota.
Asambele madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Leli bandla liqale uhlelo lwalo lokukhetha ukuthiwa abantu bazakhethwa emphakathini ngenyanga edluleyo. UZulu sele ephethe owangaphansi ngemva kokuba omunye wabakade ekhethiwe uMnumzana Sindiso Mazibisa ethe ukhethwe lanxa ubengasolunga lebandla le-CCC ngakho kamukeli ukukhethwa lokhu. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokukhetha.
Asonto emangalisayo ngoba wonke umuntu yawenza amaphutha kodwa owakathesi njengebandla njengohlelo olutsha siyazigqaja njalo siyazincoma ukuthi siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinye izindawo soluphuthile kwezinye izindawo kakalukaphuthi kodwa sisuthusekile ngendlela okuhambe ngayo. Ngakho lanxa kulamaphutha esiwabonayo esizakwanisa ukuthi these are housekeeping issues esizakwanisa ukuthi sizikhulumisane ngazo ukuthi zilungiswe ukwenzela ukuthi into yethu ibe yinto ele esikhangela ngezinga elingaphezulu.
Sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethwayo abafana loMnumzana Sindiso Mazibisa abathi bona bakhethwe bengasomalunga ebandla, kungakuhamba njani
njani njalo ungasitshela ukuthi likulungisa njani lokho
uSindiso Mazibisa ngiyamhlonipha kakhulu ligqwetha yindoda emele kakhulu iBulawayo iactivist lingamkhumbula kuhle uSindiso Mazibisa wayelilunga leMDC wakhondesta under iMDC eyayikhokhelwa ngalesana sikhathi nguProfessor Wolfman Ncube singakafomi iMDC Alliance so uSindiso ube lilunga lomzabalazo ngingakufaka ngaleyo ndlela ube ngeke simkhiphe ukuthi ulilunga lomzabalazo lokho asingeke sivumelane lakho engabe engazange waba lilunga leTRIPC ngoba yinto entsha efonyiweyo kodwa wanominethwa ngabantu ngoba wayengasoke ale nxa abantu sebemnominethile ngoba babekwazi ukuthi laba abantu bemnominetha uSindiso lilunga lomzabalazo okhangelele ukuthi abise inguquko elizweni laseZimbabwe ngalokho bamnominetha ninto eyodwa ehlukeneyo kulokuvuma inomination so ukuvuma inomination kumbe ukwala inomination bese ukuye like anybody else ukuthi engala ngezizathu zakhe azifakileyo hatshi ukuthi bengasolunga lomzabalazo ube lilunga lomzabalazo ngiyakhumbula sisigijima sisonke ngiyakhumbula sisenza ama forums sonke sishare same platforms kuma debate kusese laBulawayo agenda uSindiso ube lilunga lemzabalazo ofuna ukuguqula akula muntu ongayenza iphutha nanguyana uProfessor Love Momaduku uke walenza iphutha wadirejestwa wakhitshwa okuthini amele abantu so lanxa lokho kwenza isehlakalo esinjalo sayehlela umfowethu njengoSindiso Mazibisa akumelanga kwahlu kube lihlazo
Hello ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eKwaBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkomo
Asambeni madoda siyovota
Uhulumende weBotswana uthi akasuze angezelele iholo lezisebenzi ezendlini eziphiwa iholo elingaphansi kwamadola emelika alikhulu ngenyanga i-$100. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umqondisi Dube eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi uhulumende wakhe asoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje unkulungwane yodwa i-1,084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika Mukheti uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandleko eningi efana lokubhatala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla
udirisa motakasi wamolapeng haduyele rente uhaduyele motakasi haduyele
Abapatali irent abathengi kudla abathengi amandla kagetsi lokhu kutsho ukuthi iholo labo alinandleko eziningi
kodwa inkulumo kaMukheti isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kweleBotswana besithi abasebenza ezindlini nabo banezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe omama abezimbabwe baseBotswana bafala lonkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo
vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzima baphila nzima abantu bayagcilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza nxa evele wathi ufuna umuntu we stay in kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe uzosebenzisa amagetsi akhe sile family sile mizi konke okwenzakala emzini wakhe akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona
uqhubeke SCT kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo li
njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe njalo istay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afuna indlu yokurent ngaleyo mali angabhadala irent angeke abhadale irent aba appreciate batshengisa ukuthi aba appreciate lokho esibenzela khona abantu labo
le yimbono njalo eka nkosazana sinikiwe Ncube ohlala eHaburoni othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Ndoni loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabebhadala irent. Ele umntwana efunda abantwana babe befunda. Ubhadala irent abantwana bayafunda i 1000 is not going to be enough. Phela umuntu lona imali uyasebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ukhangelwe ngumuntu nalowo ukuthi waholi 1 point something yena le. Imali le incane kakhulu. Bona ungananzelela bona abantu besibane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela eParliamente lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ivandla lesi-CCC lithi kumele uZulu wesigaba seMandebeleni akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla leZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi abantu ikakhulu abesigaba seMandebeleni bayaxophana kakhulu betshelana amagama ngoba bengamabandla atshiyeneyo. Umafa utshele Studio 7 ukuthi kumele abantu balesi sigaba behlise umoya ukuze badonse ndawonye kulokuhlala besolana bethukana.
Mahlabe Zulu, ibandla labantu iCitizen Coalition for Change ethungamela ngubaba uAdolf Chamisa sithi sifuna ukuqondisa indaba ezihluphayo esinathi ngumhlahlandlela we-2023 elections. Okokuqala, sifuna ukuchasisa ukuthi cha ama-opposition political parties wonke ayafanana ngoba abindana leZANU-PF. Okwesibili, sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbemancinyane, mbemakhulu, mbemadala. Ama-opposition wonke siyawaphakamisa, sisithi injongo yabo bafuna ukubindana leZANU bayikhuphe constitutional. Kumbe ngama-opposition akuma-ward, akuma-constituencies, akuma-regions, thina sithi injongo yabo lathi iyafanana ngoba i-objective noma esifuna ukufeza yikukhupha iZANU embusweni. Ngalokho sibona ukungani siqeda isikhathi sithethisana, sibindana, sikhozana, singalalela amaradio, sibona ngani ngapha ngakithi sikhozana suku zonke uma siphiwe ithuba lokukhuluma iStudio 7. Ungakhali singalalela same section uhlelo esishoneni aba alukukhozana njengamabandla aphikisayo bonke baqondana leZANU-PF. Anzake ngizwe ngitsho kwenyilanga besithi lo lalo kalunganga lo lalo baphonguthi bonke ngcatsha iZANU-PF yiyo esibulale umbuso ukukhululeka lenotho yethu. Ngapha siyalalela nsuku zonke kuradio yabantu iStudio 7 esipha ithuba ukuthi lathi sikhulume yikuya sana. Sithi njengebandla mayuyu ayilale ngenxeba kulezi gwenqa zomlomo, yiko sonke siyafanana, asitshintshenini sibone ukuthi amabandla angapha esintwini akhuluma limulunye. Sibe sesithatha amala amanye amabandla avela kwamanye ama-regions sikhulume lawo sibone ukuthi singabamba njani. Icaba leli likhulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini okubangele ukuthi lethule lumbiko?
ngoba mbona ngani isikhathi esiningi ukuthi sihlale phansi sifeze umzabalazo ukuthi singabamba kanjani ikuhoza mina engikhulumela ibandla labantu iCCC sithi singabantu banye silenjongo yinye sihlupheka sonke akula muntu esintwini ongazange ebulawe isihlobo igukura hundi ngalokho asibambaniseneni kwenzela ukuthi apho sivota singayiwinisi iZANU PF sibona kwezinye indawo ngo 2018 iZANU PF yayiluze 15 constituencies kodwa ngenxa yengxabano esilayo yacina isiwina yoni ile minority ngalokho sikubonile enka South sakubona kubulawayo South lezinye izindawo lezo ukuthi singahlanganisa lapho esesile two candidates noma esile esadabulana ngama bandla yethu opposition izano yayile minority kodwa yacini iwina.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekubulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amapholisa eMasvingo abophe amadoda amabili uNelson Matsange loFrank Dirivani abacatshengelwa ukuthi badala amacala obusela lobugebengu adlula amachumi amabili lanhlanu 25 kulesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-internet leZimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana losibalukhulu womanyano we-Commonwealth unkosazana Patricia Scotland kweleNgilandi wamtshela ukuthi kumele aqale alungise udaba lwelungelo loluntu andubana eleZimbabwe libuyiselwe kumanyano we-Commonwealth. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bonani ngiyabingelela endlunkulu esenza kithi amaNdebele. Cela sesakithi sihlanganeni siyahlupheka bafowethu, odadewethu bazala bazizalayo bayahlupheka sihlanganeni madoda. Becela ngosehlisayo undodana Ivanzi umzulu wakwaMasuza phansi eJoloji. Cela umthokazi uhlangane konakele.
NgiseStudio 7 sakubona msakazi igama lami nguBeauty Moyo. Ngicela usizo ngesizalwane saseZimbabwe ngablokhelwe i-ID yami so ngicela usizo lokuthi inga unblockwa njani ngoba dala ngiloko ngilwisa ngena lapha e-police station kodwa usizo kanilutholi. Ngicela usizo.
Gum shalele. Siyabonga bantu bakithi, siyabonga into nje engiyibongayo. Ngibonga lina Studio 7 ngokusisakazela day and night ukuthi sazi ukuthi vele singaphi siyaphi sisuka lapha siyanga. Engikucela nje ukuthi abantu beke belahle lolu lokuthiwa olwe division lokuthethisana vele noma ungathethisana noma ungayenzani akula nto ozayiyakha. Into eyakhayo imoya emibi ukuthi bebulalane, imoya emibi ukuthi abantu bengazwani. Into efunekayo laphana ekhaya ikukhipha iZANU PF not ukukhipha amashoni. No, i-translation yethu ithi kufanele ukukhitshwe iZANU, yiyo ecindezela ilizwe. Amashoni hhayi ayisiwo wonke, asehlukaniseni. Noma ungathi mina ngilishona kulungile ngoba umuntu kaNkulunkulu. Into engikhala ngayo yena lokuthi abantu siyayehluleka ukuthi sikhulume into esitraight ukuthi ukhulume into ejekileyo. Ngiyacela nje ukuthi bantu ake silandeleni amasiko, siyazi into eyinje. Ungathatha uthethela kwenyoni angikwazi ukuthi uzakulungisana ngoba uyabe usuthethe usiko lwento ongayaziyo ukuthi uhambe usithi wena uyilokhu, wena uyilokhu ongayisiyo umuntu ngubani. All people were done by God. Thank you very much. Thank you.
Salibonani basakazi weStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli. Sibe sesithi congratulations kum umayelo movement abawinileyo laba bathe badliwa lingalahle imbeleko ngokufela sichayela omama ihlomba omama bangenile ngobuningi liqine makhosikazi amahle hayo mama nxa besenza sokuyajabulisa liqine kakhulu phela lisebenzele iphathu ukuze siwini kakhulu ngabe emathabeleni hayi emashonaland emashonaland sebebhilizile ogift lingabesabeli bona umnanga ke ngaqambiso iday yokhetho aliyakwazi ukuthi vele ezimbabwe sikaze silanda ama-elections ukuze kugcine sokusiyavota abantu bengakwazi ukuthi bavota nini kusemnyameni luvalo uzamile umnanga kukhampeni emashonaland bazama ukufaka ama-primary abo bathi bona kule 87,000 ama-sales so bakwazi phakathi kwe-87,000 ama-sales izanup f ile 3.5 billion abantu kulawo ma-sales bathe bevota kathesi kuma-primary babona abantu abavotile abafiki yona 50,000 so konke khona lokhu izinto ezimtshayisa ngekhanda sinanini lani emathabhelileni lenzile emashonaland abangasavumi nje lizanup f noma ezalufaka lolu langa lokhetho esadicide ukuthi yenze njani njengoba siyeza ukuthi ifazi le ethunyiwe banikwe 10 billion ukuthi behambe bekhampeneli izanup f ama-CIO so liyakwazi lani ukusebenza kwama-CIO so nxabe lingenele emzini yenu udobha idokumente nanzelele ukuphendula linanzelele vele into eziningi kakhulu ngoba liyabe lingakwazi ukuthi bangena besenzani ngoba bangena belabantu bezanup f elibaziyo so naliyabe lingakwazi laba abanye elingabaziyo ngama-CIO ngoba bephinkalakatha imali lani liyakwazi ukuthi imali empane yesolo asiqine nini singathengisani emathabhelelendi bakithi sifile kwakwana ngegugurawundi kathesa kubanjani abantu bekhiphe izanup f ngiyabona
basakazi livuka njani studio 7 abantu bakithi kumele batholise ulwazi ngobungozi bezanu kakhulu emakhaya kumele batholise ulwazi olugcweleyo ukuthi balalele ilokhu zeninyuzi zefeki lezi ezezanu lezi ze-BC ma usuzowuthiwa umsifemili kamgabe balemapulazi afika 21 usunanzelela ukuthi u-Ian Smith kungenzeka ukuthi wayele pulazi eli-1 ipulazi eli-1 lelo uthole ukuthi laliseza ngcono lilethela abantu ukudla
sanibonani kwi-studio 7 basakazi bethu bonke nabalaleli be-studio 7 bona ibulisayo-ke lapha ngumdala Khumalo ngilani egoli bakwethu hhayi engingakho-ke namhla lapha yile uma ekhulunywa ngulusisi ohleli ekhuluma lapho ku-studio 7 maviki wonke ethi yena lo nyaka i-CCC ifuna ukuthi igcwalise ama-candidates amashona imathebhelelend yonke jikelele hhayi lokho-ke akumangalisi yindlela vele i-CCC esebenza ngakhona uyona umthetho wayo amandebeli iyawazonda awuboni ngitsho nemihlanganweni yayo ye-CCC abantu abafana nabo-Welshman Ncube lezinye ikhulu zamandebeli sebakhetha ukuthi akhulume emhlanganweni ye-CCC angathi uyasukuma uthi uyakhuluma u-Welshman Ncube bamlengise kodwa kungakhuluma abantu abafana labo Kambalani abantu abafana labo Magalela Mafa noma uBiti bayalalelwa abantu abafana labantu besindebeleni uma bekhuluma emhlanganweni ye-CCC bathathwa njengabantu abangaphelelanga emakhanda asimangathi thina yenye indlela yokuzama ukuletha igugurawundi ngenye indlela ukucindezelwa thini kodwa lakhonokho kuzehlula ngoba la i-ground yehluleke ukuthi babulala amandebeli iwaqeda sasicabanga ukuthi izabaqeda abantu kodwa bas uNkulunkulu ekhona abantu bonke bakhona siyabonga
Studio 7 nenja hayi siyamuzwa uJoseph Chumi uthi abantu babothi ubaba umnangagwa bengamani bethu umnangagwa hayi kuzani uphefu bakithi siyazi ukuthi vele umnangagwa mayeke waphuma elizweni wayaphandle okusalayo uma ebuya kuze abaholi bethu esibathembileyo abendlu kamthwakazi obaba uGawule nabojoseph Chuma bekhulume into engekhoyo alikho ibandla okuthiwa liyahlala lona lingelenza kuhle kokuphela lingakaze besolane siyaye sibone khona la kubo-South Africa abantu be-ANC eliyilibandla elibusayo yibo abaqala ukuzisola bona yibo abaqala ukubambana ama-mistake bona yibo abaqala ukubamba upresident i-mistake bona engakabanjwa ngamabandla aphikisayo bevele bemtshela ukuthi ma that's why ubona ama-president amaningi e-South Africa vele ma engenzi kahle kabalinde ukuthi ezeze kukhutshwe yibandla eliphikisayo bona abebandla lelo elibusayo bayamkhipha kodwa kweZimbabwe yikuthi eZimbabwe omunye lomunye ucabangela isisu sakhe bantu keko ocabangela ilizwe ngabe bakhona abacabangela ilizwe vele ngabe akukho lokho esikubona kuyenzakala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa edolobheni le-Allen esigabeni se-Texas aseveze igama lomuntu obulele odubule wabulala abantu abayithoba minwembili e-mall okuthiwa nguMauricio Garcia. UGarcia ube leminyaka yokuzalwa ngamashumi amathathu lantathu, laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Kuthi ngesonto kulabantu abayithoba minwembili abafileyo ngemva kokuba imota ebitshayelwa ngesiqubu ingenele abantu yabageca. Umtshayeli ongakavezwa igama kumbe injongo yakhe yokwenza lesi sihluku ubikwa laye elimele, njalo usesibhedlela. Kwelunye udaba lwezemelika, ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulakho kunqoba umongameli Joe Biden. Ukucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala, sizobabona besiba baningi be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24, and all they did was kwanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda, bekwenza futhi khona lokho. Ukuthi hhayi benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna u-Trump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries u-Trump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge u-Donald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engasiyo u-Trump, ngoba kungaba ngu-Trump vele u-Biden uyawina futhi, ngoba abantu vele u-Trump abamfuni, ngoba watshe ngisukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction e-wrongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo, kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwazi ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against u-Trump. Siyazi ukuthi u-Trump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala e-Georgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala e-New York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lisema-quotes njengoba sikhuluma. So u-Trump eventually amacala layo amshuthi elinye lakhona lizonamathela, and kuzoba nzima ukuthi a-contest. Kodwa in the meantime ama-Republicans i-base yabo ilokhu i-behind u-Trump, so sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama-challengers la, especially uDeSantis ungathi nguye ongathi ule-chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba-unite on i-one candidate ezo challenge u-Trump, hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama-20 something.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla lesisi lokhe lingakakhethi abazalimela. Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola emelika alikhulu ngenyanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.